udabana kaBondi noNtsi ngiyalubona sibili. Kuyabe kuyinto enhle, kodwa udubola ukhona ukuthi azathengani. Ngoba imali nxa ikhona elizweni kumele kube yimali ekwanisa ukuphuma isiya kwamanye amazwe isiyathenga. Iletha ama-products elizweni. Kumele kube yimali ekwanisa ukuthi itshintshe kwamanye ama-currency, enye i-currency, ukwanisa ukuthi uthenge enye i-currency ngayo leyo mali. Pho nxa kuyimali eprintiweyo nje egcwala elizweni, izaphonga ugcwale, igcwale amabhari, igcwale izikhwama, igcwale phakathi kwama-suitcase, yona ingasozisisize ngalutho. Into esiyibonayo lapha, into engiyibonayo mina lapha, amabhondi nosona lawa azayenza lokuthi i-corruption kumbe okungahambi kuhle sasikubona kusenzakala kubo 2007-2008 ukuthi siprinte imali eminingi, igcwale ama-suitcase, igcwale ama-wardrobe.
Kodwa ke uhulumende yena uthi isisindo sawo sizalingana ledola lelemelika. Kutsho ukuthi phela uyabuyenelisa ukuthi uthenge enye imali yakwamanye amazwe.
Kumele ikwanise ukuthi iphume elizwe lidola le-America yakhe liphume le-America laliyalazeinaa. Ngoba ngizokuba yini siyathenga e-America. Awukhulumende sithenzana ulawo yini ama-business ngezinye izinto zokuthengisa la. Ikhona yini imisebenzi ezokwenza ukuthi sikwane ukuthi sithole imali, sikwane ukuthi sikhulisa yini la. Ngezinye izinto ezikhazele zonke. Singathi sisebenze kungene ngizokuba ngokulawo ngomshandeni. Ngoba izinto zivalwe. Lawana singama ama-informal traders ake abamba i-economy ngo 2007-2008.